So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
izenzo ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi eZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubu.
Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Kuyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semhloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo.
Kulabanye abathi awusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe likhangelele ukuba kusasa lizaqhuba umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Umkhankaso lo osekelwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community uqhutshwa minyaka yonke ngesikhathi lesi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhangelelwe ukuba amalunga ebandla leZANU-PF labanye bemanyene leSADC bazatshengisela emigwaqweni yeHarare, eBotswana, iSouth Africa lamanye amazwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Abakumhlanganiso yeSADC weleBotswana bakhangelelwe ukuba labo bazangena emigwaqweni beveza ukuba abahambelani lezijeziso lezi. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso lezi kuze kulungiswe ezokhetho lokunye kweleZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa, njengowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe, ukhala ngezijeziso lezi esithi zibhidliza umnotho welizwe, kodwa amazwe entshonalanga athi ibandla leZANU-PF lenza santando eZimbabwe. Umkhankaso walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Enhancing Zimbabwe's Resilience Through Economic Development and Engagement and Re-engagement. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo lusithi kumele ababalisi bekhumbule usuku lolu. Kodwa abanye ababalisi bathi abasoze bakwenze lokhu ngoba kulabantwana abaloba imihloliso etshiyeneyo. Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokunanza usuku lolu, hayi ezikolo, ngesikhathi semihloliso.
Kuyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semihloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo, akusongindawo kumbe isigcawu sezopolitiki. Uhulumende wenza iphutha kakhulu.
Umnumzana Goodwill Thaderera, obambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association, uvumelana laye.
We are not a political organization and our teachers, we believe, are not political. Because even government...
Inhlanganiso yethu ayisiyo yombangazwe njalo sikholwa lokuthi ababalisi labo banjalo. Lo hulumende laye ngemithetho asifakele yona usicebisa ukuthi singabi ngabombangazwe. Kodwa ke sisebenzela uhulumende, kungakho sizithola silawulelwa ukuba senzeni.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olomntwana obhala imihloliso, uthi uhulumende kumele ahloniphe imihloliso yabantwana.
Kuyadanisa ukuthi khathesi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso kodwa uhulumende ufuna ukubaphambanisa. Abantwana laba asikhangelelanga ukuthi baphazamiswe ngoba bavele baphazamiseka kudala.
Uthawungana Ndoro isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo olwe Ministry of Primary and Secondary Education uthi abafundi kumele bephatheke emcimbini le.
It is common cause that civic education on the matter, citizen education can be...
Kuzizalwane kulungile ukuthi bafundiswe kancane kusukela ku-early childhood. Kuhle kube sobala kukhanye ukuze labo baphatheke kwenzeni izinqumo emphakathini.
Usuku lolu luzananzwa elizweni lonke jikelele kusasa, njalo kulenhlelo ezimbalwa ezizakwenziwa ezigoqela igala. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
iStudio 7 ixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngabi lusiya nga. Injeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe aziso zijeziso yenza lokho abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma, ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo ukuvuka?
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi kona imali inxa zitransfer zibuya zingena ngabe eZimbabwe zisiya khona laba ngabe zisiya khona konokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle konokwana amabhanga lawa aseAmerica kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kenziwe ama checks properly kubonakala ukuthi imali leyo ivela ngabe ihamba njani ama bank lawa acile bonke kungcono ukuyekela udlelana nama bank eZimbabwe lapha kulokuthi becile beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwe ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi i-targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu sise ama-sanctions la iqalisile sokule 22 years ngiyabona umkhono wethu usukhoste imali engadlula abo 40 billion US dollars kade kumele ngabe siyenzile la ngabe kungasho ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyatshengisela ke kubona ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Bona kwenu Chuma, ama-sanctions la avela abangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa and ezilonke zemhlabathi losilawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebreaking lelo.
Manje kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akendekele ukuhlukumeza abantu ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu baya be-targeted bangibona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawo ngoba alimazi the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edalele Central Committee yebandla leZANU PF, exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye saxoxa nomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu.
Ngifisa ukuthi uZulu nomhlaba wonke jikelele benanzelele ukuthi ama-sanctions afana nempukani elanda isilonda esilephunga. Impukani ayijwayelekanga ukulanda into esalungile engelaphunga engekonakali. So ama-sanctions lawa thina njengeZaphu sithi yimpukani elande isilonda esilephunga. Ngakho-ke nxa ufuna ukuthi impukani ingakulandeli uyadila lesilonda ulungise lapho konakale khona ngokuklina okwakuqala, okwesibili ufake umuthi, okwesithathu ufake ibhandeji.
Ayisikho yini lokho esikubonayo Ndlovu, nxa abakhokheli beZimbabwe bekhankasa njalo bencediswa langabo makhelwane ukuthi yikho abazama ukukwenza?
Esikubonayo kwele Zimbabwe yikuthi instead eyokuthi abantu abakhokhelayo bekline leso silonda bafake umuthi bese befake ibandage bona ababhizi bazama ukudinga ukuthi ngubani owangiloyayo njalo lesi silonda sesisenza kungasakhona ukwenza lokhu nalokhu ya yikho kuveza khona sobala ukuthi abantu abasikhokhelayo ngabantu abangelamaqhinga ngabantu abangela kukhalipha engqondweni okuhlekisa kakhulu ke ukuthi even labanye abase-Africa abe-AU abe-SADC labo sebejoyinile kumsangano lowo
nje kwenziweni ke lapha Ndlovu ukuthi ama-sanctions akhitshwe njengokutsho kwakho ngomzekeliso ukuthi lelo phunga likhitshwe kuleso silonda sihlanzeke
umuntu engathi ugulile ulesilonda wena lithi sizaphola ngokuthi sihambe siyebhikisha siye masha siye gida sijayivele ukuthi isilonda siphone angiboni ukuthi kuyohlakanipha lokho thina ngokubona kwethu sicabangela ukuthi izanu ayilungise abathi ama-reforms benze ukuthi abantwana baseZimbabwe bathole amalungelo wabo njalo lama-election ayenze ngendlela eqondileyo yikho kuzayenzisa ama-sentences lawo akhitshwe
umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxe laye ese-Johannesburg kwele-South Africa Ibandla lezanu PF seliqhuba umkhankaso wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa okwamagama khona ngamabandla aphikisayo kobulawayo umgcini sihlalo webandla leli umnumzana Jabulani Sibanda usebhode indawo ezimbalwa okwamanje edinga usekelo kubodokotela labanye abazempilakahle kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda
Usibanda ubhoda ezibhedlela nemakolijini akobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu uthi ulakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi omongikazi labodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obiziwe ngusibanda uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa
So you're my comrade, I can die for you. I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili usibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke ngakho kumele baziphathe kahle
They come here, they give you things, they say, ukhuluma ngasaba lokuthaba ufunzo ba unesini, ufunzo ba ishapa inkwini. But here to ask for your support or anything, I just wanted to come and tell you.
Amabandla aphikisayo athi ukukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela umnumzana Matthew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu
ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela hhayi kudala silithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingapasiyo akukho lokho abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu yikhampeni leyo ukukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavotela ibandla libusayo liphinde libuyele embusweni kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili
uSenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU PF alilamhlaba emadolobheni ngakho-ke usibanda angayengi abantu
izanu in the first place kailaland istate has got land so nxa kuyenzwa okweland kuma state institutions kuyenzwa kuma public service kuma public servants it must be done in public public service commission yiba abali in charge ngezinto lezo ikampeni ye kubi lokhu vele kunjalo vele izanu ihlale njalo
intsha yebandla lezanu PF kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kasibanda uAdmaya Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla lezanu PF
ukuthi ngochairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike kwentanga istand kumba wafacilitatele ama stands bonani kuyinto enhle ngoba kwentanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa icouncil ingalobhiya ukuthi banike ama stands be rent bebhadala bona fana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi lizwe liqhubekele phambili hlelo oluhle olungasolwe campaign kodwa lokuthi luye empower ontanga
omunye osakhulayo onkwezana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo
into enhle kakhulu ukuthi sithole ezamayouth sithole ama stands but inkinga yokuthi ama youth imajority ama youth ayikho ku government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abana la imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us online
ibandla lezNPF lithi lifuna unqobe emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgcinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uzakwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe ngiyimele studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umnumzana Rishi Sunak okubandla le-Conservative Party usengumkhokheli omutsha weleBhilithane kulandela ukusuka kwankosikazi Liz Truss esikhundleni lesi ngeviki ephelileyo. Abezindaba be-Reuters babika ukuba uSunak ungene ngenxa yokuthi abanye akabekade befuna isikhundla lesi bathedele emuva. Omunye wabo wayengumongameli wakweleBhilithane umnumzana Boris Johnson. Ela Ukraine lithi kungamanga luhlaza tshoko ukuba selifuna ukusebenzisa okubizwa ngokuthi yi-dirty bomb kwesinye isabelo esibanjwe ngeleRussia. Ela Ukraine lithi eleRussia yilo elifuna ukusebenzisa ibomba le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Kenya selihlolisisa ukubulawa kuka-Ashad Sharif intatheli zindaba elodumo eyakwele Pakistan. Amapolisa kwele Kenya athi aphambanisa ngokudubula imota uSharif ayihamba ngayo becabanga ukuthi ngiyomuntu othengisa abantwana. Abakuhlangothi lwezempila kahle baza kwethulela uZulu uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni yepolio kusukela ngolwesine kusiyafika umgqibelo. Umevis Kama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempila kahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Udokotela Mafios Siyamchembu, umkhokheli wezibhedlela esigabeni sakobulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempila kahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempilakahle ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case yepolio. Mozambique lapha next door lathi seyatholakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma basebazuza ama-Jackson awepolio bephinde futhi behlatshe ipolio wenze ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni leli.
Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono engazi ubuhlungu kakhulu kodwa uyabe ngasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe ngasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe ngasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio le ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempila kahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ngathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya kubangelwa ukuthi abaningi bona abahlabisi abantwana amajekiseni lawa okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio, okugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lowo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke kumbe kuqalise ukuthi kumemetheke njalo lo mkhuhlane.
Umkandla uthi ipolio ngumkhuhlane ovikelekayo.
Kodwa ke singananzelela ukuthi yona ipolio ivele ingumkhuhlane ovikelekayo njalo kulakho ukuthi nxa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengathola amajekiseni akhona ukuthi bayivikele bengawutholi lo mkhuhlane. Singakhangela elizweni lonke jikelele kuyalutshwane ukuthi uhlangane layo ipolio ebantwaneni kungenxa yohlelo lolu oluvele lusenziwa kusukela ngesikhathi umntwana ezalwa lapha ayihlaba khona amajekiseni. Ukukhanya lokhu ku-Baby Health Card.
Abezempilakahle bathi baqhuba lomkhankaso bemanyene labohlangothi olufanayo lwakwele Zambia njengoba lomkhankaso uqhutshwa lakwamanye amazwe asemhlukulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika. EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989 sona esaphazanyiswa ngempumelelo yokusiqeda ngomnyaka ka-2005. Kunsukwana esanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kwele Malawi lakwele Mozambique. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu-Mavis Gama.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla le-ZANU-PF belicathamela abantu asebekhulile egangeni bengakavoti ematopo ngempelaviki bebathathela izithupha njalo bebathembisa ukubanika ukudla lokunye. Lithi abanye bebesethuselwa ukuthi bazatshaywa bengavotela ibandla le-CCC kumbe elezaphu. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Sine sifuma kiyo ngempela viki ayenziwe kodwa ebekwe conference kathi ngikubani zani PF efuna ukuba umthetho unto itself and izethu ile nkinga yokubana ilungisise idaba ezinjengazona ezinxa yokubana ukhetho mabi yenzwa under such circumstances kathi ngitshela ukuthi-ke akula kuhlonitshwa komthetho ngoba umthetho uqhiye ukubana-ke akuvunyelwe ukubana abantu bebe kuze le-police station ikakhulu bela eRegalia lamakhadi abhalwe-ke ibandla labo. So yiyo inkinga ehlangana layo, yikho kwenza ukubana-ke sikhulume ngendaba yama-reforms.
Police ayenzani ngakhonokho ngoba selakhuluma kudala ngendaba yama-reforms.
Okokuqala ukubana-ke indaba yama-reforms is an ongoing process and campaign. So konke okwenzakalayo lokhu yikho kuzaba part and parcel of the evidence esiyisebenzisayo ku-African Union kusathi lakuma-commissions zaseZimbabwe ukuba iveze sobani ukubana-ke indaba yama-reforms iqakathekile njalo ukubana this is the evidence esiveza sobala ukubana ukhetho luyenziswa ngendlela engekhofiyenze.
Nxa kuyukuthi kungaguqulwanga konke lokhu ubona zani ukhetho pho luyaphuma lunjani ngomnyaka ozayo? Luyabe lukhululekile yini?
Nxa lokhu kungalungisanga kule nkinga yokubana ucontinue ukuba le leadership e-contested lo hulumente ongasohulumente wabantu ngenxa yokubana ukhetho lwayo liyenziwe ngendlela-ke engaphelelanga. So konke lokhu-ke kufanele kulungisise ngenxa yokubana kubenefita anyone i-political party as a contest ukubana-ke ibe-ke uhulumente-ke okhethwe ngabantu njalo kuhlelo-ke olula abantu phakathi.
Umnumzana Ostalos Siziba isikhulumeli sebandla le-CCC. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba owebandla le-ZANU-PF.
Akho into eqalayo njalo yinto ekhona ku-constitution yethu eZimbabwe ukuthi kulabo abangakwanisiyo ukubhala, kulabo abangaboniyo, kulabo izigoga
bayancediswa ukuvota kodwa-ke kulesinqumo esitsho ukuthi bancediswa ngabomthetho amapholisa abekhona njalo nxa kuncediswa khona fana bayabizwa laba okuthiwa ngama-polling agent ama-opposition la-ruling party bonke ababekhona babe bekhona emncintisaneni nalo bebe ngabafakazi ukuthi khona umuntu uncedisiwe ngendlela enje kodwa-ke akutho ukuthi khona wonke umuntu oncedisiweyo uvotela iZANU-PF ngamanga lawo umuntu uvota lapha akhanda khona ukuthi nje kuphela kabe kudingakala ukuthi ancediswe
ye ibandla le-CCC lithi kulabantu emadobho kade bencediswa libandla lezanu bese zihlahleni khona ngalo bele desk bekhuluma ukuthi votela lokhu hambe zivotela thina ungele usivotela sokunika ihlanyelo lokunye kambe kungabe kusijoni khonokho
yabona ukukomenta ngezinto ze-CCC akuncedi kabadube ngoba vele ngabantu abahlezi bona bengavumi lutho ngabantu abahlezi bona bengabantu abahlala bebanjelwe ngiyangitsho mina kwezinye indawo ukuthi mina ngiphuma kobulawayo kobulawayo ngibe yi-candidate mina 2013 ngaba yi-candidate 2018 against i-opposition NDC sidliwa i-opposition asikaze sicomplaine
umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla leZANU-PF sixoxe laye eseHarare kule qembu elizibiza ngokuthi nobuntu elilapha kwele Melika ukuzokwethekela okwamaviki ayisikhombisa sike sizwe besiculela lapha
utho seven weeks last 9 weeks 7 weeks and siyasipota siyendaweni ezijiyeneyo sometimes sitshaya kuma-concert halls sometimes sitshaya kuma well all the time it's concert halls but sometimes it was sema-university and sometimes it was concert halls are independent from education and universities. We are cultural ambassadors. That's why you will find that most of the time we see Chaila in university, see the performance in Gambama, but during the day, we see the workshop. Mainly we do a lecture demo, where we just give a lecture about where we come from and the origins of our music in Zimbabwe. So we see Islam. Xoxela nje ngalapho esivela khona sibanika nje lo lwazi ngemigido yakithi sibanika ulwazi ngokuhlabela kwakithi lo mculo nje wakithi oyimvubu
sefunde wathabumdali obunja zange wakubona hayi uyatshesa
nobuntu lithi esintwini sakithi elimini olimini lakithi uno umelele ukuthi umama ubuntu sonke siyabazi buthando ukuzehlisa kindness siyabonga thank you very much ukuthi liyasilalela emakhaya
Maleto ito zito muweweja Sumbatu zito mito Nyambonga mimi zito Maleto ito zito muweweja Nileke kakishi nengi nifuna wena Nileke kakishi nengi nifuna wena Uchando la kolumna tiki
lo nkosazana Duduzile Sibanda ke sixoxa laye oweqembu lokucula elinobuntu elivakatshelayo lapha elethekelayo lapha kwele Melika ku-Live Talk namhla sixoxa ngodlakela lwezombusazwe singakehlukanisi hlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF kulabanye abathi abawusekeli umkhankaso lo Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngugeyino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.